Okokuqala engingakutsho ngeMatabeleland South yikuthi eMatabeleland South uyakhangela ukuthi abantu beMatabeleland South yindawo okugcinwa khona inkomo. So iZanu PF yabona ukuthi bayidingeko zenkomo, babanika izinkomo ngamunye ngamunye, nikwa 5, abanye nga-2, ngawona lawo amalanga okuvoti. And ekuvoteni kwabo uyakwazi ukuthi babelokhu babakhumbuza ngezaphu ukuthi laba abantwana esibakhethileyo lapha ngabantwana bezaphu, liyakwazi ngabantwana bakankomo. Basi bebona ngani bavotela abantu babo abezaphu bengakakhangelwa kwezana. Lokwethusela ukuthi uyakwazi abantwana bethu abaningi basebenzela e-South Africa ngokubalekela yona le inkulumende yezana. So abaningi bangikhona bayakhalala nje lezihambi. Izano nje sokufana lokuthi iyabe isizivotela nje yodwa isebenzisa ukudla lenkomo.
Kodwa siyabona ukubana lanxa bengasebenzisa into ezinjengenkomo lakhona kokutshoyo, iMatabeleland South yindawo elamangcwaba abantu beGugurahundi. Kungakuhamba njani ukuthi abantu bona labo abafelwayo bese bevotela ibandla elicatshangelwa ukubana yilo elabulala izihlobo labangani?
Lokho yindaba edangisayo sibili kuyo wonke umuntu weMatabeleland ukuthi abantu bakithi bangakhohlwa nje masinyane nje ngamabhakede omumbu lawa nkomo zonezi ezilutshwane lokuzinkuku khonokho okulutshwane. Basebelibala izihlobo zabo nabantu bebakhomba amangcwaba anjeya kuzisuthuzi kakhulu. Kodwa into engiyinanzelelayo ngeMatabeleland South ikakhulu kulabantu abavele bengazalwa khona phana abasuka nje dande imisebenzi. Abantu labo sebebaningi kakhulu kubaningi boBedbridge, yibo asibo bantu bakithi. Basuke besebesiba le nhlanhla yokuthi bangaba khona phana, abanye bangikhona bakhethwe nje babe ngamakhansila kuthi gqa babe ngama-members ophalamende. Bantu bakithi basuke bekhohlwe nje ukuthi basuka ngathi bavela
khona koBulawayo. Ke ubona ungani sizafika yini isikhathi sokubana abantu bazakhangela umuntu bengakhangeli ibandla avela kulo?
KoBulawayo ngikhangelele sibili okweminyaka ebukhosi efana 15 to 20 years, izano kabasoze beyivotele nini. Ngoba ngani ungakhangela ukuthi abasebenzi, abantwana abaningi bayaqeda ezikolo, bahlakaniphile, bayafunda, abasweli imisebenzi. Ungananzelela ukuthi uPresident nxa ethi uyagraduatisa abantu kasakhephi umsepho ukuthi abakule-section sukumane seyigraduatile. Every year abantwana basuka besiyahlala ezitridini, emabhentshini, emabrijini. Abantwana basekho lapho kufanele babe khona emsebenzini. Yikho-ke ngaleyo ndlela hhayi bona ngani kuzabathatha 20 to 40 years ukuthi lapho abazi bevotele lapho koBulawayo.
Kulandela okwenzakale kukhansili yakoBulawayo ukubana abantu bese bekhonona ukubana amakhansila akhona akhethiweyo abavumelani lawo, ubona ungani akusoze na kwenza ukuthi kukhetho oluzayo abantu baguqule ingqondo bavote ngokukhangela behlolisise ukuthi umuntu lo ngubani kahle kahle?
Ye, njengoba lathi siphethe phela ekubekeni kwethu, njengoba singabantu sibonisana, sizabeka labo phela abantu ababefunwa ngabantu. Khathesi ukuthi laba abantu bebengafunwe ngabantu kunzima ukuthi sikutsho, ngoba bona labana abantu abangenileyo sabahambisa kuma-primary, bawina ama-primary. So umuntu nxa esewina i-primary aphinde ahanjiswe ezeki ayewine ezeki, kuba nzima ukuthi njwana se-announcer lapha uthi sengukansila kumbe sengumeya bese thina umuntu lona akakumelanga ukuthi a-announce. Kodwa into eyabe iqakathekile ukuthi nxa umuntu engena kuma-primary nxa umuntu bengamfuni, bakhona abadliwayo phela abaningi abantu kababazi. So kutsho ukuthi bona laba babe bakhethile yibo ababenjani bebafuna abantu bakoBulawayo.